Angithi angikuthi usuke wena ulenjongo usiyakweqhubha ilungelo lakho lokukhonona lokukhuluma kuzwakale ilungile silalo kusekelo sombuso elizwe lilungile silalo kunhlanganiso ezizwe zomhlabeni United Nations ukuthi silelungelo lokukhuluma silelungelo lokukhuluma kuzwakale silelungelo lokuphiwa okufanele singathi ama basic needs ngesikhiwa so busithi wona uvuma ukuthi wonile kuyabe kuyizeli zokwenzile so uthi asonanga lutho yithuba lethu lokuthi sibe semgwaqweni sikhulume kuzwakale ngoba singakhuluma sihlezi ezindlini akula muntu okuzwisisayo izenzo ziyazwakala kakhulu kule nkulumo ezinobabe so because sisenza so angithi nxa sesiqhubele lowo msebenzi siphinde siyabhadala ama fines because singabhadala sonanga lutho besikhuluma besikhalaza.